ngamandaba wawuphe ophenya icala umnumzana Tinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Gift Ostalos Zira umsekeli wesikhulumi sebandla le-CCC njalo enela ithabalala phelandaba edale lephalamende wayengaphi ngelanga kudalwa icala kanye lokuthi wayetshayela bani ucingo. Igqwetha lezibotshwa umnumzana Tinashe Runganga uchasisa ngokwenzakale namhlanje ngecala leli.
Namhla uqalisileyo i-criminal account yeqalisileyo isithethi siyabiza ama-witnesses awo angu-2 sokusele i-witness eli-1 umntakacomplainant. So imeta i-postponed to the 17th of November ngoba kathethi uyabhalama exam umfana wesikolo. Elesibili liyabuya mhlaka-1 November for allocation of trial date and sizanikwa ama-test papers. So mhlaka-1 November ayizozinga
usiziba wethesa elinye njalo icala elehlukileyo elokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders lele-Dynamos elilokhe lisaphenywa. Umamangala kucala lokudatshulwa kwamagwaliba okhetho uMamoyo utshele idale ukuba loba ubufakazi abuphileyo bungahambelani lecala alethesa amalunga e-CCC amalungelo akhe ephulwa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Zodwa Moyo uthi uyamangala ukuba ibizo lakhe likhona kungwalo zedale zamapholisa kodwa kakho kungwalo ezimbophisayo ecaleni lokuthethisa uMamoyo.
Mina ngiyamangala nxa kuthiwa ibizo njengalokhu ngoba lapho loba kwenzakala ngangizwa abantu abahlabela ngontongoma wababukala ibiredio. Iredio le yayihlabela mina ngokufika kwami ngakubona ukuthi vele sezifasi singasekho le sikigumisonoso ngiyamangala ngangivumiswa kulelobuso kuthiga malami ukuthi ngenzengangibai.
Amalunga edale lephalamende amabili awe-CCC usiziba lomnumzana Sarenda Kopoikulu omela iBulawayo Central edale lephalamende lamakhansila abalisa u-Elderman Ernest Rafamoyo, uThendai Masocha, ukhansila ka-Ward 20 uSimbarashe Dube lokhansila ka-Ward 13 uLovewell Mwindwe babotshwe kumaviki asanda kwedlula amapholisa esithi badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo. Unkosikazi Moyo wancintisa ukhetho esithi umela i-CCC kodwa leli bandla lithi alimazi. Omunye umamangala kumacala abasolwa laba ngunkosazana Sibongile Ndlovu lomntwana ophakathi kokuloba imihloliso. Ngimele i-Studio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.